Hayi, into enzakalayo ukuthi laba bantu ngabantu abalokwesaba okuthize abanakho. Yikho sibona ukuthi le madolobheni sokutshona kugcwele amapholisa namalori amapholisa elokhu ebhoda indawo yonke. Ngabantu abalokwesaba okuthize abesabela ukuthi khona indlela asebeyehluleke ngayo. Kutsho ukuthi abantu ngenitime bangaba nokuvukela abantu bethi hayi umbuso lo awusafuzanga uqhubekele phambili. So-ke ngenxa yalokho-ke konke abantu abafuna ukuthi benze imihlangano ababefuna ukuthi babe nalokho bafuna ukukwenza kibo babe sebebona kabasaboni ilungelo labantu sebebona ukuthi khona no abantu laba bangaze behlangane kuyakuba lomvukela. So ikho sokusenzakala sokunzima ukuthi abantu lihlangane akusela political space kayiseko asavunyelwa lokuthi sithi nathi sokuhlangana nama-supporters ethu siwatshele lokho
eswatele khona. Pho manje liyenzani ngakho khonokho?
Khona kathesi Dube ukuthi khona mbonakani lebandla lethu lalo selikunanzelela ukuthi khona ukutshona sesiya kuthi emapholiseni sicela nyangani kakusasebenza. So into esikhona nje sengisiye into yokuthi nje lapho sebesicabange khona nathi sesithi hayi asambeni nje siyehlangana senze lokho esizosikwenza.